esikubonayo kubana sivoteke ukhethe omizileyo ngempela sonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqalisa ukuba violent nokusebenzisa udlame lodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphumayo under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandelayo number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo, number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF, number three ukusetshenziswa ukuabuza-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhisela abantu lokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu ababreva out and came out bavotela-ke i-CPC okuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kulezinto okufanele
siyiqinisise. Ye, khonapho ungakafiki khonapho-ke akutho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe ey'ndaweni eziningilezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform okuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bebrave out bephume. Kodwa-ke unanzelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wabama-violation ale nkinga ze-apathy, number two kule nkinga yokubana iZANU-PF anti uyabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha bebekwazi ukuthi bebale-possibility yokudliwa.